Uthu sungulwe ngubani ayi lokho angisatholanga kibo kodwa inengi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e Citizens Coalition for Change ngulo othwa ngusengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le CCC nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo useyenza into eziningi ezingekho emthethweni uhulumende evuma nje njalo bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe ngusengezo Jabangu bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka sengezo Jabangu ye ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzaneni lo 3rd Avenue lapha kontuduzi yathuna ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebechile i-Citizens Coalition for Change bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa njalo bathi kulezi insuku kagqoki impahla eziyiyelo sokuyinjayela ukuthi behlale bembone egqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo bathi sebelingisela yena njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena kabathandi ukuthi belandele usengezo Jabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni yikho engingakutsho yikho engikufakazileyo namhlanje mfowethu
sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue ukuhamba njani ngamahofisi la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora
hayi thina ngingatsho ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane kodwa esikwazi ukuthi abantu ade bebhadala ihofisi leyo bayazakala abantu ade bebhadala amanzi bebhadala ugetsi abantu laba bayaziwa njalo awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi so nxa kufunakala amabizo kutsho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu mkhangele ukuthi ngekabani kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi ababhadala ugetsi abantu abayaziwayo njalo bengabantu abasebenza lo mnumzana u-advocate Nelson Chamisa.